Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola leMelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi leke imali?
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi gemisi phakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Zabagrupha ngama-OTUTU sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola leMelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yeZESA ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi ke bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze ke babile ke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwanise ke ukuhambisa ke imitshina yawo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS amaspezi ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi leke imali? Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okuthiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa? Ngitsho lamankampani akho uhulumende.
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kwenza ke babe le-access ke emalini. Yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Nxa sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo, ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politiki. Sibonile ama project ke emgwaqo, ama project ekwembi okemba emgodi, ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze phela akwanise ke ukwenza ngesilungu esithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiye ezabulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohadi Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohadi Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohadi Ambrose uSenator Tambudzani Mohadi ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ibandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muonzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahadi iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use-appointiwe. U-appointwa ngemva kwe-process. Kuyayenzwa ama-applications. Ungayenzwa ama-applications ku-shortlistwe. Unga-shortlistwa ke ku-publisher. Enziwa ama-interviews. Kwenziwa i-grading e-parliament. Maso kwenziwa i-grading liyana. So kunikezwa ke u-president ke. Then use-appoint. So i-outcry le. Kube ibiyenzeke ngesikhathi e-applya, ngesikhathi e-shortlistwa, ngesikhathi siya interview. Kwalandela ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Cabange nje kunguwe mfoka Gandhi. Uyeqala iprocess le, ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena. Bezokuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibona. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama-positions afana nalawa ku-avoidwe abantwana balabo ababukeka bangathi babaphethe ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi i-position yakhe imnikeza i-authority as an individual. I think this authority babe be-exerciser bengama-commissioners ayisuye onguye ophetheyo phezulu. So ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kutsho ukuthi basangakhutshulwa ngempela, babamba amaposition aqavileyo aphezulu khonale.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama-interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona okusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohadi is part of the committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye kucommittee nale udade wabo omncane kunaye uBusi weza naye kucommittee le ukuthi abe ngucommissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so into esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interviewer engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama qualifications ngiclear ukuthi qualified ukuba ngucommissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona laba abantu. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT ubekhuluma ke ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele parliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba lawokuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizabagrupha ngama-O-2-2-2 sibatraine ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujova. Sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-starter pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Anto saqalise Tsholotsho sayewangi khathesi sisenkayi yenkale ngesamigama sike sabathi ababizo mama batrena befika i-40 some over 4 sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzatrena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye sike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokuba seduzane duzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo, sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngikuthola kuhlupha ezigayweni yi-fuel, ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu, abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu sikukhangele, siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisela abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane, njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma, siyathumela lakubosobhuku, ngobosobhuku umuntu womuntu wonke, njalo ezigabeni lapha kulamathatha avele khona abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele. Lapho siya ekuthuthukiseni abantu, akula bandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni, ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi, as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo. And ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha. Sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle, njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile, omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngitsho yedwa obuya phambi kwami lohlupho lwakhe silihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo, I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandla, kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And then mina bakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambane nini sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasiginga ye, kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engowebandla leZANU-PF. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo, ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele bantu bakithi kustudio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi uhlupha abantu, ukhuluma ngokuthi yenkomo wasithengisa. Nambona ngathi Mthwakazi Republic Party njengoba ikhona Mthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu wamathebeleni wonke umntwana ezapha. Hayi, Mthwakazi Republic Party umntwana ezapha, abantwana bezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababakho sasayifamily noma likadingazwana lokhu umhluphayo kodwa lisasayifamily. So Mthwakazi mbona ngathi ingasiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele sekuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa izano PF akuvele impela uSibangelizwe njalo ngoba bakhe unkomo uyakwazi secret akehlale ngayo lamasotha akankomo abasaphila abazana laphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthena abantu bezebefe ngoba ngathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bathebele bona bodwa behlukane phakathi ngokwembono bengazwana nibodwa phinde futhi kulimazela iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into eyenziwa izano PF isasekhona izano PF lababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebe-strike sibe sikhulu kakhulu ukuthi kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphuka zami uku-ecta ngendlela eqondileyo mpela ebenguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani akusezi kwafa kwazwana safa sazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeke baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti kuhamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi republic party lo zaphu ake behlale phansi bekhulume ngoba into layiyatho ukuthi izaphu yabulasa abantu lo zaphu yeluthule beke bekhulume bona bodwa beke betshela abantu kahle kahle kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indaba lazo and siyakwazi ukuthi phambilini esikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo PF ibulala so akukhulunywa lesi khathi kwenza ukuthi abantu bezwana so long izaphu le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni libasola kade hayi babheke ukuthi ekhaya belo ubaba lo malume lapha awuzwanana so into kumele ungabe abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthiwa zikhuze ehambayo umthwakazi ubona abantu behlala ekhuluma ngakangaki ukuthi ile nto eyenzayo eserious ebona ejabulisa abantu abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumi-ke kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenza umnankagara ehlale yethuke ekhuluma la imthwakazi layo yena isisina leyo ikuthi iyamxegisa amabrok aright impela omunye kadonsa unyawo lolu ume donsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
studio seven hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe mna noke mphinda futhi ngithi hayi abadala nxusa abadala
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindaba ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi ikhuthaze bonke beyerejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze kukhitshe izanu p f isisisi iyodwa izanu p f yayikhipha la izanu iyakwazi lokho mbe semangala amanye ama-supporters e-MRP lo president wabo owathi yena izanu ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa aba bama-members awe-CCC lawe zaphu kabotshwa okungakokuthi i-tribalism so izaphu yona yikumhlobo bani ngamashiyona yini lawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yizanu bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi ngeyamandebele lathi safelwa so igugurawundi asuyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kiwo kuphathi yakho umqondisi ebulawa yizanu njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP kathesi sibhizi u-studio 7 ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akula nto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa lamanye amabandla nje asekeleni umhawu sifundeni ukhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa kwi-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso izanu PF iyabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yelo lidingakalayo kwistudio ayamanga i-studio 7 kayisapoti i-CCC i-studio 7 liqembe elizimeleyo abayekeli ukube belokhu sebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela bantu kathesikhathesi bebesola unkomo kathesikhathesi sebesola u-studio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
Studio 7 linjani labalaleli bonke hhayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo wakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hhayi thina siyaphila okhulumayo lijagalela upani uDaniel Nxumalo isithi yeyi bantu kawule lo chuma alike lithule sokufuze ukuthi liyelusa inkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe irayithi ngaphi akulamali akulamsebenzi akulana ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo ugqoka i-10 zilize liphele abantwana abasuthayo ngabenu zidinga zikhulu zezami.
Ngithemba siyaphila, siyaphila sonke basakazi bethu, labo basakazi bethu ku-Studio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiphawule ngimangangena lapho ku-Studio 7. Bandla, hayi, seyitholotshi impela ku-ground. Hayi, zanuke ayisena style-ke laphana, sihambe robha abantu. Asazi-ke laba loko bethi zanu, zanu PF, kodwa-ke ngokubona kwethu thine ku-ground, hayi, ayisekho. Sesiyidudulile, sayikhipha ngoba bathembisa abantu izinto ezingekho mihla yonke. Amanga, akampeyina ngamanga, abasenayo into yokukampeyina. Ngisho kwasamabele, ababe robha ogogo bethu ngawo, abasenawo amabele lana, irayisi alisekho. Lagcina omgabe, le zanu kamnangagwe le. Hayi, ayinalutho le bantu, ufuna ikwazi ukuthi hayi, kampeyini isiqinile thina ama-Triple C. Siyakwazi ukuthi umfana siyamfaka, angene ujaha e-State House.
Ngibingelele Studio 7, ushesha lapha eCholocho madoda awo. Nami ngeke ngene bo ku-Studio 7, msakazi kunjani. Kodwana-ke usiyaphila thina. Ngithi ngeke ngiphawule lapho ngikhuza abafana bemthwakazi mani badlala kabi abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu omuhle esizweni samaNdebele. Kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi ukuthi uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu wokuqala ofuna ihlonishwe lapha esiNdebeleni. Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabolobhengula. Kweza uJoshua Nkomo qhawela amaqhawe. Kodwa abafana hey bathi ngumthengisi igama elibi mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho. Bafana bemthwakazi angazi-ke ukuthi-ke kahlehlele impela umqondisi lo wakwamoya usuke nibhemiseni lapha Cosmo City eGoli. Bafana unibhemisane umqondisi. Ngiyangibonga emsakazi.
Livuka njani maZimbabwe amahle. Siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje sincane lapha enzama ukuthi siphuthune. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ama-councillors liray. Kodwa-ke into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele mpela kakhulu. Lingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu. Abantu abathethe izithupha sebebaningi, bathatha izithupha nje. Izegi nayo kade ikhona lapha eduze, okungathi bekufanele ukuthi izegi ngabe yiye hamba emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izano ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu, basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo, iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yikusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo kufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo, akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu. Thina sisemngceleni weZimbabwe leBotswana, e-Ward 5. Ama-wadana la usuka kwalapha e-Ward 5 kusiya eKhezi ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network, bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Cela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa-ke sekulugodo olungasebenziyo bakhwethu. Yabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Yabonga okhulumayo ngufamona e-Ward 5. Sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga, sorry ukulandisa isikhathi esiningi kakhulu belijahile.
Lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelanda ukwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalela ephalamende ecubungula umvukela owenzakala kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho, njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo nguMnumzana Pat Cipollone, owayeligqwetha lesigodlo seWhite House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oathkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.